Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kustudio 7 ngolesine mhlaka 18 Mabasa 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu namhlanje.
This is our challenge. We all have a duty and balance to support this bold and transformational development.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kungumlando womuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ukubona ukuthi imali entsha eZimbabwe Gold iyamukelwa.
Udube lezambuzi kuyinkinga enkulu kakhulu endaweni yethu, abantu abaningi abanazambuzi.
Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba lwe-UNICEF luthi inani labantu abalezambuzi liphansi kwengxenye ekhulu ngalesi sikhathi iZimbabwe ilwisana lodubo lwemikhuhlane efana lecholera. Italy leSenate lakweleMelika lilahle imizamo yokuxotsha umsebenzi umphathintambo wendaba zasekhaya uHomeland Security Secretary umnumzana Alejandro Mayorkas kusetshenziswa umthetho we-impeachment. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kungumlando womuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ukubona ukuba imali entsha eZimbabwe Gold iyamukelwa. Uphinde wathi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa umnotho weZimbabwe, ngakho ke kuqathekile ukuthi uZulu laye abambisana laye kweze kulimizamo. Loba kunjalo banenge abathi kabathakazeleli uzibuse. Umlondolozi Ndlovu sethelela ludaba ngokugcweleyo.
Khuluma namuhla emkhosini wokuthakazelela iminyaka engamachumi amane lane 44 kazibuse eMurambinda esabelweni seManicaland. Umnangagwa wazise ukuba umnotho welizwe uzathuthuka ngenxa yokusetshenziswa kwemali entsha le.
This is our challenge. We all have a duty and balance.
Silomlando wokuba siyisekele ngoba izaguqula impilo zethu.
Uqhubeke esithi loba nje abaningi bengayithembile imali, yiyo yodwa indlela ezakwenza ukuba umnotho weZimbabwe uthuthuke. Abantu abaningi bathi imali le ifana leyohlobo lwama bond notes kanye lama bearers checks. Umnangagwa ekhuluma emkhosini lo elemelika lifisele abantu bakweZimbabwe usuku oluhle lisithi lizaqhubekela phambili sisekela uZulu obhekane lenhlupho ezishiyaneyo. Umbiko lo wethulwe ngophethe uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana namanye amazwe umnumzana Anthony Blinken. Ukusenjalo umnangagwa uqhubekele phambili esithi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka eZimbabwe.
No Zimbabwean will succumb to starvation.
Akula muntu weZimbabwe oza kufa ngendlala. Siyadinga imali ukuba sithole ukudla komuntu wonke.
Omele isigaba seMathebeleni South edale leSenate uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi abantu babhekane lobunzima obumangalisayo obugoqela ukusetshenziswa kwemali entsha eyeZimbabwe Gold ukumbe iziki.
Sina sibone ngani okwezimali lokukhupha amaziro kithi njengabantu beZimbabwe kusebenzeke. Kube ngani umkhono omuyalungiswa kuqala.
Omela isigaba seBulawayo North edale eParliamente uNkosikazi Minenhle Gumede uthi ulethemba ukuthi izasebenza imali yeziki.
Sifisa ukuthi wakhona la yona le imali isebenze la ngendlela eyayisebenzela abantu ngayo endulo.
Abanye abahambe emkhosini lo ngokhokhela elinye icele le-Citizens Coalition for Change uSikhwica Mfundo Washman Ncube ophethe isikhundla sikanobhala jikelele kubandla leli umnumzana Sengozo Chabangu uSikhwica Mfundo Love Momaduku okubandla le-National Constitutional Assembly umnumzana Charlton Wende umnumzana Clifford Hlatshwayo umnumzana Richard Tswangirai umnumzana Happy Mochitsiba labanye abaphikisayo. UChabangu uthe kuqondile ukuthakazelela uzibuse
ngeyabantu bezimbabwe
vanengi abangathakazeleli uzibuse umnumzana Gilbert Nduna obevele silobela obesemkhosini lo uthi uyadanisa ukuba kuthakazelelwa uzibuse ilizwe libhekane lobunzima bomnotho.
So into esijwayele ukuthi bayathatha nje imayiki bekhulume khonoko kodwa kungenakho abakwenzayo njengohulumeni.
Umkhosi wanamuhla unanzwe phansi kwesihloko esithi Zimbabwe at 44 Unity, Peace and Development Towards Vision 2030. Ngimele iStudio 7 ngiseMurambinda ngumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo amazwi kanobhala obona ngobudlelwana beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken awukuthi ilizwe lakhe lizaqhubeka lisekela uzulu weZimbabwe kunhlelo zamalungelo oluntu kanye lokubafisela uzibuso omuhle aza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esanda kusolayela eMelika esithi iziphathamandla zalo kumele zize eZimbabwe azezifundisa ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu lombuso okhululekileyo. Ukuhlaziya amazwi kaBlinken, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubunguleza umbusazwe njalo eyingcwethi kwezokwethulwa kwembiko uDr. Mthulisi Mathuthu.
Umbiko kaBlinken awumangalisa, into nje abamelika abahlala beyitsho njalo nje kuyavela ovala ukuthi abaholi be-America bona ngokwabo bayazi ukuthi inkinga yeZimbabwe yini. Into abayazi mhlophe le nje iminyaka ledli le lokho kwaqala into le singathi yiZimbabwe crisis. Bahleli nje bona besithi basebantwini ingani ngoba bayazi ukuthi udlubo lweZimbabwe lusukela ekuholeni ukuthi iZimbabwe ayiholwa ngendlela eqondileyo, ayikhokhelwanga kahle. Ngakho-ke lo mbiko nje ufana nje leminye imibiko abahlala beyethula akumangalisi, kodwa esingakutsho ukuthi kugcizelela nje ukuthi kuyasibonisa ukuthi bona bayazi ukuthi kuyini okubi eZimbabwe, ukuthi ngubani ophazamisayo ukuthi ayisibo bantu baseZimbabwe. Bona ngokwabo ababayinkinga ngathi abantu makhaza nje udubo lungaphilula phana phezulu.
UBlinken yebo ukhuluma ngesidingo samalungelo oluntu lombuso okhululekileyo eZimbabwe, kodwa sibone kunsukwana ezedluleyo uMongameli Mnangagwa esithi iziphathamandla zeMelika kumele zize eZimbabwe zizefunda ngombuso okhululekileyo esingathi yidemokrasi lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Akumangalisi uMnangagwa ufundiswe ngomgabe ngumntakamgabe la uthe nje khipha umgabe watsho ukuthi yena umgabe umbona enguyise. So yonke into nje ezizwa ngumnangagwa ngawukhangelisisa okuningi kwakhona ufundile kumgabe ukuthi angeke avume ukuthi yena uyaphambanisa abantu ngokuthi kaholi kahle uzimisa ngapha kudemokrasi uhlala nje sithi yena uyahlonipha amalungelo abantu. Yikho kwakuhlala kukhulunywa kumgabe ukuthi yena uhlonipha amalungelo abantu, abantu bayamthanda.
Iyona iZimbabwe ungathi imingaphi njengelizwe nxa sikhangela nje ukuthi sileminyaka yonke le iseyathola uzibuse.
Kwakwenzakala kathi seZimbabwe singathi iZimbabwe ithena 44 ithena iminyaka le esesi ekiyo manje siloko sathatha uzibuse. Akunzima ebantwini, angikhola lokuthi ukhona ongama laphana ale athi kunzima, impilo zabantu zinzima. Sikhuluma nje abantu lokhu bephumile eZimbabwe baphandle basemazweni amaningi balelalelalelale. Kuyini okubasusa ekhaba? Ususwayo ukuthi uzibuse lo esithi silawo hhayi kabalethela ngaluthi abantu abaningi. Okwalo nyaka khona ngathi kungani kuzoba nzima kakhulu ngoba kule ndlala wonke umuntu nje uyayibona le nto. Ngakho-ke uhulumeni weZimbabwe yena uzahlala nje sithi akulungile sathatha uzibuse, into abahlala beyitsho nje kusukela ngo-1980. Kodwa ngapha ebantwini impilo zabantu hayi akula kuguquka okuthile nje, abantu lokho behlupheka, abantu bayabaleka emizini yabo baye kwamanye amazwe lapho bafike badubeke khona futhi kumbe bafike batshaywe ngabantu babulawe ngabantu babuyele ekhaya futhi bayidibana lodubo olufanayo.
UDr. Mthulisi Mathuthu ucubungulayezombusazwe njalo ingcwethi kuze kwethulwa kwembiko.
Zimbabwe.
Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano amazwe omhlaba ole UNICEF luthi inani labantu abale zambuzi liphansi kwengxenye ekhulu ngalesi sikhathi iZimbabwe ilwisana lodubo lwemikhuhlane efana lewekholera. Inani eliphansi kwamathumi amane lantathu ekhulwini 42.9% libikwa lilo elile zambuzi njalo eledlula amathumi ayisikhombisa lanhlanu 76.2% lithola amanzi ahlanzekileyo kalula. Lokhu kukhutshwa lugwalo olukhutshwe yi-UNICEF Zimbabwe indawonye lohlangothi lukahulumende olwe Zimbabwe National Statistics Agency, ZIMSTAT. Ugwalo luveza ukuthi isigaba semathebelele North yiso esilabantu abalutshwane abale zambuzi njalo bethola amanzi ahlanzekileyo. Udubo lolu lakho ukwengezeleleka lonyaka kulandela ukungani kwezulu okubangele ukutsha kwamanye amadamu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo councillor ka ward 7 eBrunaberg umnumzana Nehemiah Sihlahlabani Moyo.
Udubo lezambuzi luyinkinga enkulu kakhulu endaweni yethu. Abantu abaningi abanazambuzi esikhangelele ukuthi uma kungasingathola uncedo lelo ukuthi abantu beyakhelwe izambuzi kungabe kusize kakhulu. Abantu mpela hamba nzima mpela thola ukuthi okugcina kuletha imikhuhlane, imikhuhlane nale esibhekana layo manje esihudo esiyibonayo.
Kule mizamo na enziwayo ukuthi kuqedwe udubo lwamanzi kanye lezambuzi olwenzakalayo khona ngapho?
Ye, abantu bazama. Abantu bazama mpela maybe ukugebha imigodi bezama ukwenzani. But besokusilela kakhulu ebantwini abangelalutho. Siyakhangela ukuthi abantu abaningabasebenzi. Siyahluphekela izweni leli abasebenzi. So kuba nzima kakhulu ukuthi bethole izimali zokuthi bezigebhele imigodi. So imigodi sigebhwa yilabana abantu ababele imali nekhathi siyabe sikhangela ukuthi uhulumende ingancedisa endaweni zethu ukuthi maybe ebone ukuthi uyafinyelela ebantwini. Ekhangele indawo zakithi ukuthi azilamazi.
Sibona ukuthi lonyaka izulu alinanga njalo amadamu amaningi angenisanga. Lokhu kukhangelelwe ukuthi kungengeza na udubo lolu njalo yiphi imizamo eliyikhuthaza ukuthi uhulumende ayenze ukuze uqede lolu dubo?
Kathe singakhangela izulu alinanga amadamu acitshile ngenxa yokuthi vele amadamu ethu wona asegcibelekile ngobuningi. Egcibele kanje afuna ukuphandwa. Sikhanya ukuthi uhulumende noma amanye ama-NGOs asincedise ukuthi sithole ukuphandelwa amadamu lawo. Sila madamu amaningi sibili ongangokuthi ma bengayenza njalo asendaweni ezi hayi ukuthi ma bengayenza izifuyo zingathola amanzi. Sizolahlekelwa inkomo eziningi kakhulu ma sikhangele umnyaka nalo esikuwo kathe sizalahlekelwa inkomo eziningi kakhulu ngenxa yendlala. So nxa uhulumende engangenelela ukuthi ancedise abantu because inkomo zethu ungakhangela kathesi inkomo esendaweni yethu inkomo ezinhle kakhulu. So uma silahlekelwa inkomo ezinjana mbona ngani iZimbabwe iyabe ilahlekelwe kakhulu.
Umnumzana Nehemiah Sihlahlabani Moyo ngukansila kaward 7 eBrunaberg ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseBrunaberg. Vanengi abathakazelela usuku lukazibuse weZimbabwe kodwa bakhona abanye abathi akulasizathu sokuthakazelela leli langa ngoba ilizwe kalila mali njalo asenciphe okumangalisayo amathuba okuziphilisa elizweni ngenxa yokuwa kwesisindo semali yelizwe. Bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubathwalise nzima njengoba bengelalo ithuba lokuvotela inkokheli eqakathekisa intando kaZulu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso yeFreedom Alliance. Ugawule usungula lingxoxo.
uzibuse dipsi uzibuse kungakhathalekile ukuthi umumo wezinto ngabe ulukhuni kanganani okwakathesi lapho esikhona ngoba iminyaka iyachiyana gips khona umnyaka wendlala ukhona umnyaka wesivuno esihle ngabe uzibuse ngozibuse ilizwe lethu lathola uzibuse umnyaka ka 1980 April lapho lathola khona uzibuse lapho lathola khona umbuso okwaba lombuso wabensundu umbuso wabaningi wabakhona mhlaka 18 ilizwe lathola uzibuse abanye sebengafaka ipolitics zabo lapha lalaphana but okuliqinise ukuthi ilizwe lakhululeka ilizwe lathola uzibuse ephuma ezandleni zokuncindezelo ezandleni zamabhunu embusweni wamakhiwa owusincindezele
Hey baba Ncube uyakhuluma ugawule lapha uthi hayi umbuso ukhona uzibuse ukhona sibi wena uthini
uzibuse ngokwazi kwami ikukhululeka kwakho kulokudla kwakho kulomnotho wakho kulemali yakho kulomhlaba wakho abantu abakho befunda usenelisa ukuthi ubabhadalele ischool fees uzibuse ukuthi ukhululeke wena ngokwakho ungesabi lutho noma kulento isolayo uyisole ukhululekile kodwa khonokho eZimbabwe kasikuboni loba kusasa besithi bayagida bagida abanye evele esesaba laba kubandla lakhe khonapho uzibuse kayisuke ukuthi ungwaliphi ibandla ngokuthi lilizwe likhululekile ngiyamuzwa ubaba uGawula ukuthi ungathi akafuni ukuthi amchaze kahle ukuthi uzibuse kuyini ukuthi uzibuse ngozibuse kuphela uzibuse kayisuke uzibuse kuphela yikuthi liphila njani elizwe izinto ezilapho ngezenu umhlaba elikuwo ngokabani nxa uhleli kumbe uhleli usenkaya indawo yakho yini kumbe indawo yokuthi uhleli ngokuthi omunye umuntu uthe hlala namhlanje ngesibune esisodwa kusasa ngiyakushusa so ke uzibuse singathi vele kasilaye ezimpabhe silokhu esifile siloze ane sokuthi sibe lozibuze yikho indlela yindlela ekhona le yebo
ye baba Gawule uyazizwela lapha-ke akumphendule uNcube
ilizwe lethu lakhululeka ubaba uNkomo wayesithi sasilwela umhlabathi umhlabathi lo sesikhululekile umhlabathi siwutholile abantu kade endaweni owakuhleli khona umuntu oyedwa engxe 100 or 200 and something kodwa emlizolo lokhu kade kuhleli umuntu oyedwa amaplaza nalawo ungakhangela kusukela esigabeni sethu kusemnyama endlovu ngapha kusehla kusiya phansi ngapha kwakulamakhiwo amathathu amane kadesi kugcwele abantu khona ngalo kutshengisa ukuthi yikho sakulwelayo uNkomo ubaba uNkomo wathi sasilwela umhlabathi thina sasilwela umhlabathi lokukhululeka ukukhululeka kuyikho ukuthi kadesi umnotho ube sezandleni zabanikazi belizwe yikho sikwenzayo ukubona kadesi siya abantu amakorokoza bayazijebhela abantu igolide ngapho bayenzani yonke into abantu kadesi imfundo isiyedlaliwe ayafika lezigabeni zonke ezezelizwe ilizwe lisezandleni zabanikazi balo kodwa singakhangela sithi kadesi izinto zingani zilukhuni hhayi isikhathi sakhona kodwa ilizwe lakhululeka
Ncube yamuzwa uGawule lapha sibili ukuthi ilizwe lakhululeka ilizwe likhulu umhlabathi swathathwa abantu sebegebha igolide ngutapthi
babuthile ilizwe alikhululeka ngokuya ngenxa ekhuluma ngomhlaba i-IKDD ikubani umbuzo wokuqala angithi i-IKDD kusmith wasala umuntu omfakileyo ungasithatha nje usigole uthi usifake eplazini ufuna nje sibe njengabantwana abaphiwe iziwiji sibe sesiseqa sithi khona hhayi ubaba kumbe umama usesilungiselele i-IKDD kayikho emuntwini khuluma-ke ngezinjiwayo zalezi ezigejwayo balawo yini abantu i-tiklidi awulayo ufika you are at the mercy of the person ole power oyabe njengogawuli ukuthi uyafika athi ake likho umthunduluka lapha bafana awusoze ukuthi sihlale somthunduluka ngesakho ngoba kulo muntu okumemeze wathi khana umthunduluka ubusungivotela fana akuncedi nxa kube kufuneka babugawule bekufuneka sivume ukuthi independence i-political independence sayithola kodwa sisenkingeni siyehluleka ukuthi senze i-development out of this one ngoba ikhona independence kasilana sesikwehlukanise ukuthi umgabe wayesuke ungakhwela intaba wahamba le-Bottom City wajolobela wabaleka izinto zawonakala ilizwe laba phakathi kobunzima ilizwe ladilika labhidlika ilizwe ukwakha akulula kusakhiwa izinto ezawonakala ngesikhathi sombuso kamgabe umgabe wahlala kakhulu embusweni akusoze kuphinde kwenzakale khonokho kathe sithi thina ilizwe lilesisekelo sombuso ilizwe leli ngelethu leli zakhululeka ngo-1980
lapha lizwe umnumzana Believe Gawule okubandlale ZANU-PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Kweziphathelane leMelika, idale leSenate izolo lilahle imizamo yokuxotsha umphathi ntambo wezekhaya iHomeland Security Secretary umnumzana Alexandro Mayorkas kusetshenziswa umthetho we-impeachment. Amalunga ebandla lama-Republicans abefuna ukuxotsha uMayorkas besithi uyehluleka ukulungisisa udaba lomngcele weleMelika leleMexico. Udaba lolu lulahlwe ngemva kokhetho lwamalunga edale leSenate avotele ukuthi lulahlwe. UMayorkas ubesethiswa amacala amabili, elokuqala lingelokwephula umthetho wezokungena lokuphuma elizweni, elesibili kungelokungethembakali ngoba esithi akuladubo emngceleni kodwa lona lukhona. Lokhu kade kuzakuba ngokwakuqala kuminyaka efika phose ikhulu ukuthi umphathi ntambo athathelwe lelinyathelo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelwe elandela ezombusazi weleMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Kudala bamthagetha as i-weakest link. Abantu laba ungazukhangele futhi angithi izizo lakhe Mayorkas ngwakhona ngale owama-Hispanic. So basebenzisa i-anti-Latino, anti-Hispanic sentiment. And yena laye, he represents that. Bahle bamsebenzise ukuthi ahlabe yi-figurehead laye nxa sebesiba Mayorkas vele behle be-impeache ngoba vele ngama-Hispanic. Kumbula ukuthi lwana uspeaker uJohnson wabanjwa esithi hayi asifuni ukuthi into ye-border iphele, iyo sifuna ukuyisebenzisa ku-election. So uMayorkas lo bebezama ukuthi drive the point home, bakwazi ukuthi they won't win but they just want to score ama point. I-Senate kumele we really have to ukuthi sibone ukuthi they are still mature. They read through this and ungazukhangele bahle bavota masinya but hayi we're not going to be working this way. Uminister lifuna ukuthi avotwe for carrying out the law.
Ngokubona kwakho yena uMayorkas uyenelisa yini umsebenzi kumbe ikhona okukade bokuthi ukuthi kawenelisi?
I-border leyana mina lami ngifika lapha e-America kudala eyivele igcwele. Kukhanya kulezi nsuku isigcwele okudlula kudala. UMayorkas wenza khonokho akuvunyelwa ngumthetho. E-Texas ngale futhi bayamresista. Angithi ugovernor we-Texas nxa yena uMayorkas esithi kakwenziwe so yena uyathatha i-Texas Republican Guard behambe beyeresista labana. Angithi kulamanye amadwala that they actually occupied which Homeland Security could not access. So bayaphikisana laye so ukuthi laye enze ezinye izinto kuba nzima ukuthi azenze. Akulalutho olubi alwenzayo. U.S. immigration policy, federal policy, kulemithetho and that is what is happening.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandeleza umbusazwe leMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseIndiana khonapha eMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yabanye benu linabalaleli eliyithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, hey, linjani khona ngapho nonke e-studio. Nathi siyaphila lapha. Ngise-Johannesburg la ekhambo yebobi. Bengicela mbe kwenzeka libe lithumezela i-news. Ngiyazithanda kanjani i-news zise-Studio 7. Ngiyabonga bakithi.
Studio 7, sanibonani. Sithanda ukuphendula otshuma laba abaqala hlala beqamba amangini. Independence is for ZANU people. Thina abantwana bakamthwa sisakaza sila independence. If we say independence nga nathi siya enjoy jenga banyi nga si lagashi emikotini yetu na sezi pendela zetu na sem dawen zetu zonki kutu eno baani kulezo ndao ma kutuwa independence safake li poison all over wena chuma zama mpela ukukuluma ikiniso utu wena watengwa izani wa utengse lumo ya wako kuzani nawe wena uga sazo wakiyo lama la Joseph Kaule wakona loyo agenu zame jukulumu ikiniso
sabingine la siyabonga emsakazweni inkinga esibhekane la kakhulu eZimbabwe kungabe kuyikuswela kwemisebenzi okuswelakala kokudla elizweni isomiso konke nje ukuhlupheka kwamaZimbabwe babhekane lakho lokuhamba begcwala amazwe bezama ukuyafunana nemisebenzi ehlangabezana nengqinamba zokushiswa nezondo emakhantini ababe bekiwo yonke inkinga leyi izaphela mhlazana kwaphela izanu into okuthiwa izanu PF nje ezilongisa kukhona kulelo lizwe amaZimbabwe asebekhatshana lokuthola ukuphumelela nokuthula izanu yiyo esikhrethele yonke le inkinga esibhekane nayo ngokuthi abaholi bezanu PF babusa ngochuku and abangontando kayiphikiswa and abafuni ukuvuma ukuthi bayehluleka bethiye phansi umbuso kumbe ngabantu bezanu bavuma ukuthi bethiyelane umbuso ukuthi njengamanje just sile 40 years kubusa izanu ngabe sokwabusa amapresident ezanu ebhangu 6 ngabe kungcono kwakho lokho kubusa umuntu oyedwa owezanu othi uma uyaphuma ngenkani ngokufa lalo ongenayo la efane lana lo kade uyamkhipha so izanu PF is the big problem eZimbabwe siyabo
amavuko sithi umuhle uJoseph siyabo angeke sikungu thakazeli uzibuse mama ngcwaba ezikhumbuzo ebhalagwe kulokhu kusesela abantu abawadiliza ma abantu abalama 70 years belokhu bengaholile uthi eZimbabwe njengamazongomakhelwane e-South Africa leBotswana bayaholi kulokhu kubusa umhlobo wodwa kuthiwa ngopresident umhlobo wodwa akula independence kulokhu kungakaxoliswa kungakalungiswa indaba yegooground asiboni ukuthi singajabulela uzibuse thina ngapha komthwakazi hhayi besidlala ngengqondo zabantu
ye Studio 7 mina anke limbuzele umalakhi inkomo lo lo believe kawo lokuthi kisho sonke lesi sikhathi izanu ibusa bebusa lezanu PF yabo yikuphi kunini la okuyakhe kuphawulwe khona ngeziphi ukuphi la okuyakhe kuphawulwe khona ngoJoshua Nkomo ngaphandle ukuthi nje wherever laba phawula khona la kwi-internet le abangayifuniyo ngoba besabela ukuthi amaqiniso wonke azaphela ngoba kwi-internet ave avela amaqiniso abakazi bekhulume ngezipha bahleli bekhuluma ngokuthi iZimbabwe yalelwa izanla yalelwa umgaba yalwelwa yiZanu PF bayake becabange yini ukuthi kulamabutho asalegangeni yini abakazi becabanga ukuyalanda kodwa bacabanga ukucelebrate i-independence mhla ka-18 April but abakhumbula ukuthi namanye amathambo abantu asalegangeni belwela lelo lizwe lelo
Labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela imibono kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp, lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa ukulive talk namhlanje othelo lolandelayo asiyihluzeni bomama sixoxa labesifazana ngokuthakazelelwa kweminyaka engamathumi amane lane eleZimbabwe lathola uzibuse sikhangela ukuthi inguquko bani esabeyitholile ngaluzibuse abafisa ukungena kuhlelo lingasithumela imilayezo kunombele ezithi +12024650318 Zingeke hlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kungumlando womuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ukubona ukuba imali entsha eZimbabwe Gold iyamukelwa. Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olwe-UNICEF Luthi inani labantu abalezambuzi liphansi kwengxenye ekhulu ngalesi sikhathi iZimbabwe ilisana lodubo lwemikhuhlane efana lekholera. Silugqiba ke lapha uhlelo lwesihla namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.